umkhuhlane lo oqhuqho ayisiyo yodwa ke mina engathi mina iniyane ebangela lo mkhuhlane ilanxa nje kodwa wona singathi sina esikhatini esinengi ubangelwa yimiyane kodwa ke zikhona ezinye indlela ezingabangela lo mkhuhlane umkhuhlane lo owemalaria ikakhulu umkhuhlane wegazi igazi kakhulu yilo eliphanjaniswa ngulo mkhuhlane kakhulu ngoba iniyane isuka izalele phakathi kwalo igazi amaqanda la emiyane acacade khona phana ke uthola ukuthi ke asephambanisa isimo segazi lokusebenza kwegazi kungakho umkhuhlane lo esikhatini esiningi uzathola ukuthi kulezinye indlela ezingaziyo zemiyane ezingabangela lo mkhuhlane isikhatini esiningi uzathola ukuthi abantu abathola igazi esingathi naye ngesikhiwa yitransfusion ababe befuna ukwengezelela igazi emzimbeni nxa ukuthi igazi lomuntu lingabe lingamanga kuhle leli aliphiwayo sometimes kuba khona ukuthi umuntu engathola umkhuhlane ke khonapho owemalaria okunye njalo engahlatshwa yinalithi nje ebihlabe umuntu olemalaria uyathola ukuthi laye lomuntu lo usewuthola njalo umkhuhlane so ayisiyo yodwa imiyane ebangela lo mkhuhlane kodwa lanxa nje kungavamanga ukuthi umuntu engawuthola ngalezi ndlela ezingaso zokulunywa yimiyane
yiziphi izibonelo babandebele eziba khona nxa umuntu ethe wahlaselwa yimalaria
izibonelo zomkhuhlane lo woqhuqho Mr. Nkomo zinengi sibili kakhulu zinengi kakhulu ke kodwa ke singakaze sifike kizo Mr. Nkomo bengathanda ukuthatha ithubanyana leli ukuthi ke ngithi mina eyindlela njalo ukuthi omama benganika abantwana imkhuhlane lo ngomama abazithweleyo beyakwanisa ukuthi bawudluliseke lomkhuhlane ebantwaneni ebengikhohlwa ukuthi ngiqambe le Mr. Nkomo ibalulekile kakhulu omama abazithweleyo ukuthi bahlale behlolwa so kungaba ngenye indlela yokuzivikela omama abazithweleyo kubalulekile ukuthi bahlale besiye eklinika ke besiyahlolwa ke igazi ukuthi igazi labo lingabe lilakho yini lokuyizibungwanyana lokho okubangela umkhuhlane woqhuqho nxa ukuthi kutholakele ukhona ke umkhuhlane lo woqhuqho kubalulekile ukuthi baphuthume ke balokhuze ke bathole uncedo ukwenzela ukuthi izibungwana lezi zingazazidla ziye emntwaneni ngoba zingaya emntwaneni zileke ukuphambanisa umntwana kakhulu ekukhuleni kwakhe njalo engazalwa esengasamanga kuhle ikakhulu engqondweni lo mzimba nje wonke nje jikelele ungasaphumanga ngendlela okumele ukuthi ngawo uphume ungakhona so kubalulekile sibili kakhulu Mr. Nkomo ukuthi omama abazithweleke bakwanise ukuthi bathole usizo masinya kungakho ke sesibuyela kuzibonakaliso zalo mkhuhlane kuba khona ukutshisa komzimba esingathi naye high temperature iyatshisa sibili kakhulu udlulise i-37 degrees mhlawumbe izibe yabamba la kuma-40 degrees njalo ke umuntu abe lesikhathi lapho azokhona umzimba ugodola njalo nje awuzwe futhi utshisa kakhulu etshiselwa so kuyabe kutshintshana nje engahlalahlala atshiselwe ahlalahlala agodole ahlalahlala atshiselwe agodole njalo njalo abanye bakwanisa ukuthi ke umuntu aza kugcine sengani sesiba lezithuthwane engathi ngama-convulsions kodwa zingasizo zithuthwane nje kuyikuthi i-temperature le esikhuluma ngayo kutshisa komzimba isuke waqansa kakhulu ke kuyaphambanisa ke ukusebenza komzimba ikakhulu ekhanda lapha umuntu sesiba ngani sesiba lezithuthwane nxa umkhangele nje ye engalo umzimba wakhe awusamanga kuhle kubangelwa yi-temperature liye ukuqansa kwayo njalo umuntu wakhona uba lokuqhuqha nje khonokho yikho besumkhuhlane womqhuqho uba lokuqhuqha nje umuntu wakhona kwesinye isikhathi lanxa kutshisa kusithi bhe kodwa umuntu wakhona umbone qhuqha sibili khonokho ukuthi uyagodola abuye njalo umuntu wakhona aginqe njalo unye okumangalisayo okokuthi ingubo ziyaba manzi sibili angani uvela geza abanye ke balokhu ukukhipha lokho singathi naye kukuhlanza bayahlanza sibili kakhulu unye okumangalisayo abanye njalo babe le daria umuntu wakhona uba ngani nje kasela gazi eliningi emzimbeni nxa umkhangele uba mhlotshana so nxa umkhangele
ngaphandle kwamambule ama-mosquito nets zikhona yini ezinye indlela abantu abangazivikela ngazo
indlela zokuzivikela ke njengoba la usuvele wayiqamba nje ukuthi amambule la kuthiwa yinethi kakhulu akuthiwa ngama-mosquito net ngiyabona semaningi sibili kakhulu ekhaya ngenye indlela sibili elula njalo esingathi thina iyasebenza sibili kakhulu ukuzivikela bese kusiba khona ke lokhu okunye abakufafazayo nje nxa ukukhangele ngathi ngokuyimbodlelanyana nje kweperfume kodwa bayakufafaza emzimbeni nje lokho kwenza ukuthi i-mosquito ingenelisi ukuhlala emzimbeni womuntu ngoba ingazwani lalokhu kuyabe kufafaziwe okuthiwa khona ngama-mosquito repellents sesikhangela njalo amanzi la alokuma Kulamanzi alokuma nje endaweni eziningi-ningi. Abantu kumele bazame sibili ukuthi indawo lezi zimamanzi ziyavalwa ukuthi amanzi engenelisi ukuma ngoba imiyane izala kakhulu endaweni ezinjalo. Lo kungamagajana lokhu kudlaliswa ngabantwana okugcwela indawana yonke. Kumele ukuthi bakudobhe ke bakulahlela khatshana kumbe bakuthise kungagcina amanzi ngoba yikho lapho ezizala khona khonapho kungaba ngenye esingathi nayisosi yayo. Okunye nje lokhu kugcina okubalulekileyo ukuthi nana utshani. Utshani kumele ukuthi buqunywe. Abantu baqume sibili utshani duzane lezindlu lapha la ngekhaya. Buhlale bubuncane.